Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ama cases la ayi 30 kareza ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean.
Ugatsha lezempilo kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo.
Ngokungesiyalize kubonile ndumba yabantu ehambe yayazisakhasela kwi-security ye-South Africa abantu abangakayi-123.
Uhulumende weleSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekutshelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kweleSouth Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuleviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo owethibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bones. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lezempilakahle eZimbabwe luvika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo sekholera eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula, abogatsha lolu bathi ukuze kube izolo abantu abafika inkulungwane ezine lengxenye 4645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane wekholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belo mkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lwabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yikholera.
Tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko.
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela eseduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise, njalo ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mungwati wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke sithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil i-council eHarare isincede ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la. Ama-cases la ayi 30 kareza ukuthi abantu sebefile sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council iletha amanzi a-clean. Amanzi a-clean ngoba ezinye izikhathi amanzi abuye engcolile futhi, so ukuthi simasenze amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khona. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemkhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilizwi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
Ikholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu, mesingathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana lekholera. Ayisilo eleZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera, ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique lamanye. Abantu abedlula ikhulu babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhatshana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube o Economic Revolutionary Alliance.
Okwenzekalize kubonile ndumba abantu esambe yikhankasela kwi-Safe Security ye-South Africa, abantu abangaba 123 bakabe bayikhankasela ngoba bebekhona kumagrubhethu sasa. So labo bebekhona belebebethatha ama-screenshot labo bekhuluma kuyika bakhuluma enje zama-weapons njengalezo izinto zama-fuel bombs esithi khona sizahamba zisiya ishuta khona ngale. So abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina ngiyirestrambe siyiprofisa khona ngayo. So angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi.
Manje njengoba selimisiwe kanje, kwini elizakwenza njengehlanganiso?
Okay, kathi sisile kwenzo lokuthi khona sihambe kwi-president wekatabisa uRamaphosa, Cyril Ramaphosa, siyekhuluma naye in a professional way, like politician. Kanti singasakhulumi njengabantu, khulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sikofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movements lawa okuprojesta ku-embassy nakumabhoda wonke, yikho ade sikofisa. Manje lapha futhizingaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapa izathela ukuthi khona kule kamba lesisisi le-reprogressive Zimbabwean group le e-South Africa. So mina bengibona ngangipha khona lapha kulokudenselana akusezele kubuyele kunjani noma njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani. Kanti uyabona so ngiyathela ukuthi khona extra and because of the intentions among Vandalevanda, Abadavina, when the Livetona is Citizamo, is Salisana, Atuna Vandana, Latina Salisana, and the year we put the main opposition parties in Zimbabwe, Ralisana, Yukovuma, Livukuga. So, I mean, as far as Zimbabwe, the mark of opposition parties in Litona, now we get to the Sena Ostinto, which is not sitting in the very Litona Ostinto, sitting on a
Lo ube ngumnumzana landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukuba phazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa, Progressive Zimbabweans in South Africa, yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukutshengisela kuzaqhubekela phambili mhla ka 26 Mfumfu.
Ethu leyi sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha yonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha eborder mhla ka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje so sa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani, sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basogole ngendlala benze yonke into njengaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngumajors MSC.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho.
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki, asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba mangibhekile kule matshi esayenza e-Eastgate abantu bathole ukwethuselwa kakhulu. So abantu azange bephumelele okuningi kwabo, kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela. La manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asambeni ngobuningi bethu ukuthi ngaqambe inamba, hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ukuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile, iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi, imisebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere. Into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni, asina lokhu nje, asina tribal esinayo, asithi politically party. Thina sifuna nje kuphela, sifuna ukuthi iZANU PF iyehle esihlalweni, yikho esikufunayo. Asithi beZANU, asithi beZAPU, asithi beMDC, asithi beCCC, hayi ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngobuningi wawo, sincedisane ukuze siqhubeke lenqubekela phambili, sisebenzele abantwana bethu ikusasa labo.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lethu umnumzana Chabangu galamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo, kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagcitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengiso Shabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoChabane kuliqiniso ukuthi athi use-recaller kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente yamele athize yamele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethile ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota bevotela inguquko, njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. Sokungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente, uSpeaker of Parliament noMinister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbi lesifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa, ulamabhanxa uyakhamanda. Kanti ngike ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithi ngu-spokesperson wakhethwa ngaphi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba, uyatatarika uchaywe isiyezi, uchaywe isavunguzane, kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. I-Burial Society ile constitution lamalunga, i-tuckshop eranwa ngumuntu iyabe ile stock, ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu, kusasa kuyathengiswa lokhu, okushotileyo lokhu, uvula i-opening and closing of your stock. Pho lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo okumbe usukhuluma iqiniso. Uyimemba nxa ukhuluma amanga, nxa uthembisa abantu ize, then you become the darling ye-leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisondlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu yinto yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane, ngaba belokhu bekhontinywa beqhubeka bekhuluma beyengana, bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso, liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sika nobhala jikelele kubandla le Triple SIM. Kwezemidlalo abe committee ekhokhela umdlalo wenguqu kulezi insuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-sports indaba oqoqwe ngabephephandaba ele-Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu, uNdebele uthe lolu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni nale lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengeZifa NC sithole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotector ababukeli bebhora kwenza ukuthi bengabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokupholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho thina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamgcinihlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Anything we are told to be because of football. So that's the reason why we should protect people in any other time when you think of Ubuganga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar before. Omogunjaro, Amastadium, City Council, they ain't a business because of football. What would mean? Over the ground, FIFA license and everything, only that for a reason they open up. That would be a sheer waste of investment.
Wadlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane kobulawayo uFunganyamuthukwa Mfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially uma singaqalisa wona ama-players, they also need to be educated on the law of the game, because at times ama-players are going to put table and asahambelani with the refs.
Abanye abaphatheke kulomhlangano ngabagoqela inhlanganiso ye-Premier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Dynamo, ele-Chicken Inn kanye le-Bulawayo Chiefs, izakhamizi zamalokishi agqagqele inkundla ye-Papa Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo owechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr. Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bond womunye wabaculi bomdumo wechibilika otshala umdumo ezingeneni phezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke lasiqhathekile imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo ngumxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni saseGalamtata. Emculweni lapho bambizwa ngomxolisi Mr. Bond. Ukucula ngiqale ngo-2009 ngisenza ama-backing vocals ale ndoda. Ngabuya ngavulela umcimbi ngo-2012 elibizwa ngokuthiwa ngumxolisi Mr. Bones and iGalamtata Finest. Baba,
wakho Mr. Bones uthiwani? Njalo usula amadlalathi amangani?
Umculo engiwucula ngwerumba. Nginama album ayi 8 lonyaka ngibhizi ngeles 9 bese kuba le collab Plumpy Kings yami no Allen Ndoda asengisiba khona ku album eyayibizwa kuthiwa Abahlahli lapho engangihambisana khona lomalume Madala Boy, Indolwane, Amangwe, Dubute, Dubia no Prosper Bafana.
Umxolisi Mr. Bones usebenzela abaculi abathize njengokukhona abamenza wathintakala ukuze aqine kwezomculo.
Allen Ndoda, because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye. Uye umuntu engathi wang-inspire kakhulu. Bese kusiba nje namabhendi afana nendolwane nayo yaba lesandla emculweni. Precious Manyonyoba futhi kakhulu kanye no-Alfred Mangela. Emculweni wami ngiyasibhalela ingoma. Ngibuye ngisikhompozele ngiphinde ngilide ama-lead vocals, ngiyenze nama-backing vocals. Ngisenzela nje ngiyedwa kulokho bese ngisiba nabafowethu abancedisa kuma-guitars.
Umzaphozi uthi uya kuyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni nokwawonani umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalete lakhe elintsha.
Yake i-albhamu yesi-9 izatholakala mpela kuma-distance stores. Nami ngikhona ku-Twitter, ngikhona ku-Facebook, ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku-TikTok ngikhona. Kakhulu ngisebenzisa i-Facebook page yami eyibizwa ukuthiwa Mxolisi Mr. Bones Ndlovu. Ngiyabonga kakhulu.
Sikwethisela umxolisi Mr. Bones Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejibulika irumba pela kuhlelo hoza hoza Friday belasonto elijukela kini lonke igama lami ngezethitha sibanda.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osuhluphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo waza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho mulizimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.